sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 11 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba athiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezanu PF wayevele esemiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi.
Sizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akulelo dolobho.
Sesifuna ukuthi abantu bona kodwa baphume ngobuningi babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eZimbabwe NGO Forum isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. UMalaba usenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 kodwa phansi kwenguquko yesekelo sombuso eseyabhasa emadale womabili umongameli Mnangagwa uza kuba nelungelo lokwengezelela iminyaka yokusebenza kukaMalaba nxa engasayina lomthetho. Inhlanganiso ye-NGO Forum ithi okumele abe ephethe isikhundla sokuba ngu-Chief Justice ngunkosikazi Elizabeth Gwawumza. Kumaphepha athulwe emthethwandaba, uhulumende uphiwe amalanga amabili nje kuphela ukuthi aphendule. Engehluleka, uMalaba kuyabe sokumele axotshwe ngumthethwandaba. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane 14 ababanjwe igciwane le-coronavirus njalo akula muntu loyedwa ubulewe ligciwane le-coronavirus. Abahlanu ababanjwe igciwane leli ngabe Harare kuthi ezinye indawo zelizwe zaba labanye. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izintathu 3294 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amalanga. Webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga kumbe Lubinda osekubandla lezanu PF wayesevele emiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi umthengisi. Umhlanga uvezwe njengelunga lezanu PF nobhala jikelele webandla lezanu PF esigabeni seMajebelele umnumzana Nkosilathi Jiyane ngempelasonto. UJiyane laye wake waba isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. UMoyo utshele iStudio 7 ukuthi uMhlanga ukhanya wayevele elenjongo yempehlana.
Umndoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekholathi. Umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvele yena ubehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 ukuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi entela esithe nena uzandiliza personal and political kusisho ukuthi hayi kasukanga kithi ngoba engumuntu lwana osithi khona khona ube nenhloso yokwakha i-MRP sizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho okunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga i-attention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu angeke aphonge ukuthi lo thatch usejoin izano kuyinto nje izano uhlele ephezu kwalo uzananzelela ukuthi lakubo MDC alliance bekuparedwa ogutu ngale labo bani ngicabanga ukuthi i-strategy sezano ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenzisa ukuthi abantu abasebeshiya ama-party abo babuya kuzane zithi izano PF iyakhula njalo abantu bayayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzano lapho abayibo bamqeqesha khona ku-politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabanja kumbe wa-destroyer usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo-2016 umnyaka usiyaphela wayevela kubandla le-MDC eyayikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube
manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu ayekubandla lezanu PF kungakutshengisani
ngiyabonga babugande yes kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ingayilula ngoba kwesinye isikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugolela amacoco labo mankala lazo zonke izinanakazane ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibe laso ukuthi hayi iZANU PF iyabhejela ekuyinvesta abantu ebantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emaNdebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi iZANU PF iyayesaba iMthwakazi Republic Party njalo ikhozi yemthwakazi imemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola u-Akim Gasela Mhlanga kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and i-time ibe yona leyi aziveze ngayo kodwa ke thina njengephathi kusincedile kakhulu ngoba evele i-liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo ye-division ibandla lethu beselifuna ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere
lo ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Akim Mhlanga ubelukhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona izolo MDC Alliance kobulawayo lithi lizahlungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akuleli dolobho lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi seliqinise amanyathelo alo okukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 kuzigaba zonke zelizwe ngohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho abantu abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bevota ibandla leZANU PF lalo lithi seliqalisile ukukhankasela ukuthi linqobe kulolu khetho ngokuphathisa abantu abasezigabeni kuma-cells ukuthi bebhalisele ukuvota ibandla leli lithi lamukela amalunga amaningi avela kumabandla aphikisayo agoqela iMDC Alliance lemthwakazi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Swanda uthi olunye njalo uhlelo lwaleli bandla olufanayo lubizwa ngokuthi yi-rural campaign oluqophe abasemaphandleni.
Impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhala izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinxele. Izeki iyathulela abathi ngesikhiwa baya ignore izicelo zethu lezifuniso zethu ukuthi sikhulume labo. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane nezano ngenxa yokuthi MDC useyalima yachatha yathintitha yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuneni babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kumaprovinsi wonke ivike ephelileyo le abantu baphathekile belungiselele ukurejista kathe. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva isithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Ikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abathene 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi sibhizi kakhulu njengoba lisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezano basebenzisa i-state media lemali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabuhlelo lwama-cells. Kukanti siyabona abanye ukuthi abavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele ZANU-PF. Lokhu kungalithiya lilosekelo oluningi.
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa baba ngama-defectors abakuthiwa basuka kijayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Ngitho labanye abezano bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizano bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izanu isizama ukusebenzisa ama-tactics empi egerila njoba lezwa u-president wezanu Mnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khonokuhlala babekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izanu sibisele liyalo kuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khonokuhlala labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalile. Thina siyakhombisa, siyancenga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lihleze lisithi alibambi ngamandla amalunga amabandla aphikisayo ukuthi eze kulo. Njalo umphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo labasakhulayo unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhlelo lwe-National Youth Service ngolokuthi abasha bathuthuke hayi udlakela.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Izihloko labangane bakamnumzana Aloyce Steven Mvundla bacela uncedo olungaphathisa ngokuthola isihlobo sabo. Umvundla ucatshe emzini weRandberg kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esihlobo sikaMvundla.
Salubonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundla Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla. Ngokuzalwa sizalwa koChichi, silahlekelwe ngubaba. Ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe uLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona koChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRandberg, ehamba ngebicycle Wednesday. Ukuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube namanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu kuwo wonke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe lesi sesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704. Ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo o lithole ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma. La yozalwa khona laphana kwaNgwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga Mahlabezulu.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usethole uncedo lwemali evela kwinkampani yeleMelika ethiwa Shelter Africa olokwakha izindlu zabangaholi imali eningi eziyinkulungwane ezinhlanu 5,000. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba bekuyisiphithiphithi enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe Airport izolo ebusuku. Iziphathamandla zikahulumende zisamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obesekazungula lapho okuvulwe khona ibholoho likazungula ngokusemthethweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lolo khuluma ngo-50 Sondo kuvoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhulekana kuyo indlunkulu yesizwe samaNdebele, ngikhulekana kuzo isilo lapha ubulelani kalobhingo lakamzikazi kamashobane. Basakazi bengithi abalandi, ngiyakhumbula abakhona abafowethu babanye amaqembu akithi lapha ababejabula bethu uMakhuphe uyayazi ipolitiki ngesikhathi uMakhuphe ehlukumeza amalunga eMDC Alliance. Nangokho MDC ileka amakhophe laloka lemncoma lithi uMakhophe elindebele wenza kahle iparty yake seyichiyele uDouglas Monzora. UDouglas Monzora usebonakale vota lezano vota lezano ukuthi umnanga ngokube nguye ozigqokela amajaji. Nansi patriotic bill yezo, ipatriotic bill izahlukumeza mina nawe whether wena wawumncoma uMakhophe usithi hey uMakhophe wenza kahle ngoba uzonda uChamisa isezo siaffecta sonke. So nzama ukuthi abantu ngesinye isikhathi bapho ngoncoma into bengayi mbeze mbuya laphana futhi last la kuzanu laphana siyibona lokho ibhana amatekisi ifuna ukuthi kulayisho uzuphu bethe bavikela iCOVID-19. Bayivikela njani iCOVID-19 ngoba ma uzuphu uyagcwala? Mina ngibona ngathi izanu nje sisebenzisa iCOVID-19 ukuhlukumeza abantu. Manje sibhana labo malayitha okuswelayo nje izanu izasibhana ukuthi singaphuza amanzi. Ngiyalitshela so ligcine nali audio lizathi ngatsho. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
And Studio 7 ungayilandelela indaba yokuthi why abantu besindebeleni abangama amankazana bethathwa ngamashoni ngoke nje udinge abaleqiniso ukubabuza ukuthi kanti why most of the time amankazana amaningi ligijimela kwendo ikwendela emashonini baza kutshela ireason ukuthi why bathi amandebele ayehluleka ukusupporta why amandebele sehluleka ukusupporta amandebele imisebenzi kabayitholi one abasebenzi ezimbabwe two eSouth Africa kasole zwinabo labo basebenza khona le emazweni aphandle ayisiki ukuthi imali amarenta angale South Africa aduru yabona ukudla imali yonke into imali but uma ulapha kini kungcono uyakwanisa ukusebenza uhlale emzini wangini ungabhadali irenti ungabhadali lutho yabona one abantu besishoneni abaningi bala ama-chances kathesi ngisebhulawayo lapha mina bakhona abanye khona kwenye ikhampani ababeyintshela mina besithi bona bamiswa umsebenzi bathe bemisiwe kompani emagephini abakade kuvale kungene bona kwafonelwa umuntu from Harare ebuye ezongena lapho so ucabanga ukuthi wena mina ma nginje ngisebenza ekhampani ngimisha umsebenzi yilo mfazi labantwana osokwenzakala yikuyini ngoba imisebenzi yangikhona kayikho yabona amakhampani angikhona aqhathi lanxa eqhathi imali yangikhona yimalini ayikwali lutho bona besishoneni bayangenisana bangenisana lapho kulamagephu khona bayatshelana hayi ndoda nganamaye kunegephu nganamaye kuneyi nganamaye kunehuku so thina abangasisoli angasisoli thina bethi thina sirongo isile-tribalism asila-tribalism i-tribalism isemashonini ngabe i-tribalism ayikho ngabe sonke kathesi ungabala abantu abangamandebele abathetha amashoni abalutshwane kakhulu yakubona ngenxa yokuthi thina kasilamali abafazi bangapha esindebeleni sebesuka nesiyendela amashoni bathi amashoni ayagcina ngoba amashoni akungangena amamayini yibo abakhona kungene emakhampanini yibo amamaneja emapholisa yibo amasosha bayangena bona makuzukuthi akulampi bayangena nabona kube yibo abahuquluza imali maso kuyimpi sokufanele kuyeliwa lamanye amazwe kumbe sokuzwakele ukuthi kule mpi kumbe kubo DRC kubo Mozambique kathesi isikhathi sonke umnani kagube ethule engabizi amasotsha kathesi ubizile amasotsha ukuthi bonke abesindebeleni abafuna ukuye ambozane ubabizelani isikhathi sonke ubethulelene ngababizi ezinye izinto abantu kabakhangele yonke indawo bangakhangele one side bangasoli umthwakazi ukuthi why umthwakazi efuna ukudivide ilizwe umthwakazi udivide ilizwe ngezizathu wena ma ungekho lapha elizweni lezimbabwe ukhuluma usemazweni uzabuloku ukukhuluma ukuthi why kudivide into eyenza kudivide vuya uzohlala lapha ezimbabwe ubona i-tribalism la ngikhona uza kubona ukuthi lizwe lidividelelwane abasihlukile lapha thinaukusilisele emuva kanti esinganazela okungamabandla konoko okuvukileyo konoko okungozenki okungamabandlanyana okuzintroduceayo lokhu akade kuvele kungekho nakugrawund asikwazi but sokubuya sokuzodistep ungakulandelela konkeana okuyizinto okuyizinto kwezanu
njani Studio 7 okhulumayo ngondlovu umalinga lapha ngisebhulawayo nyazwa lapha likhuluma phezulu laphana labo president wethu umqondisi lo baba umoyo laphana lo mama lwana lo baba lwana omunye ophikisa okhuluma ngokuthi ilizwe lingahlukani okwenza ilizwe lehlukani asingakhangelini both side asingakhangelini kumthwakazi kuphela ngoba esekhuluma ngokuthi ilizwe kalehlukani lihlukana ngesizathu qalani lizuze ukuthi kanti abantu bemathailand baqala senini ukuthi ilizwe kalehlukane njalo isizathu esenza ukuthi kukhulunywe ngokuthi ilizwe kalehlukane kuyini uyabona anyeke uphonge ukusukela amagundwane usiyathenga isilaha sokuthi uthiye amagundwane uwabulale engakonelanga lutho amagundwane okwenza siwathiye siwathiyela ukuthi ayahle impahla ayaphambanisa uyabona so umzekelo sho lowo ngiwufakela ukuthi abantu mabengasoli umqondisi upresident wethu wemthwakazi ukuthi urongo ngento ayishoyo uma esiphilizwe kalidivide ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lanxa engazethi akuhlalwe phansi ukukhulumisana labantu beshoneni bazavuma kabasezi bayali bavuma bethi ye sikhulumisaneni yabo bethi sebephambili sebejika yabona bese befaka bona izinqumo futhi ezizabanika amandla ukuthi bona babe yibo abarulayo so to best plan thinaesekufunayo singumthwakazi ukuthi ilizwe lama-thailand libe yilizwe elizimelele kuthi ukuthi ilizwe elincane kumbe likhulu asidingi bukhulu belizwe asidingi buncane belizwe thinaokwethu esikufunayo ngezibuso wethu kuphela kube le bhoda abantu besishoneni uma besiza la bebuye ngama-passport lokho ukuthi kuthiwa kumbe sesazalana labo sesilabafazi besishoneni kumbe sokulabantwana lokana vele none of business ngoba ungakhangela mina kate ngiyindoda ngiyasuka ngiyethatha ufazi esitswana ngiyasuka ngiyethatha ufazi e-South Africa ngiyasuka ngiyethatha ikhiwe e-America
12 countries amazonke yahamba ngeTatuwas yabona so ambona ukuthi yikho osokungasehlukanisa lokuthi sehluleke ukuthi sithathe umthwakazi ngenxa ukuthi sesidala umhlobo lamashona akusizi lokho odala umhlobo lamashona udalile akula problem lizabe livakatshelana khona lezabugada ungene ngepassport yokubona yebona izihlobo zakho uphenduke mawukuthi ufuna ukuyahlala nabo khonane fine uyahamba asiyeke sincindezele ngenxa yomuntu oyi-1 bangaki bona abantu vele kuthiwa bathathane namashona lanxa mina ndithethe ishona lathi ngikhaya sinje amashona akhona wasisibethu lawo bazala lawo amashona wona lawo akula ndaba lokuyani ukuthi kuthiwa abazukulu abangamashona sokufanele ukuthi lingaqunywa ngenxa yokuthi abazukulu abangamashona akusebenzi nase sifuna umthwakazi la ukuthi sincindezelwe lapha sincindezelwe ngento esiyibonayo kade sizimota ziyatshaywa lapha amabhoda avaliwe ngenxa yokuthi omalayitsha ngabantu besindebeleni andiyabona ukuthi siyakhawuliswa siyaphinwa emsebenzini asisebenzi siyaxotshwa siyamiswa siyadividwa yonke into akula lapho esifanele siphathe khona yonke into kufanele sihlale siphatha ukuthi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iziphathamandla zebandla lama-Republicans ezasola owayengumongameli uMnumzana Donald Trump sezithwele nzima ebandleni leli. Umgcini sihlalo wedalele the House unkosikazi Elizabeth Cheney usezaxotshwa ngoba wavotela ukuthi uTrump ajeziswe ngokukhokhela umvukela esigodlweni seCapitol ngozibandlela. Kanti kuhamba njani kwezombusazwe weMelika? Ukuphendula lombuzo sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Ye kuyacaca ukubana ama-Republican alokhe e-strike ku-Trump. I think ngoba i-base ama-supporters abo ngabantu ababeliva ku-Trump kakhulu kulamanga akhe ukuthi i-election yarikwa yena nguye owawinayo. So ama-Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ele-support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ikuthi baqhubeke besupporta u-Trump. And so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la uTrump. So sizobona kukhona amanye ama-leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la uTrump, ngoba asiseqinisweni uTrump waluza i-presidency, waluza ama-seats ku-House, waluza lama-seats ku-Senate. So khona manje sile ama-Democrats a-control i-presidency, a-control i-House, a-control the-Senate. So ama-Republicans ma-serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament. Kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la uTrump, ngoba I think uTrump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni, kuyake kwenzakale na embalini leMelika, njalo ubona ezaba khona yini omunye umkhokheli ozakuba njengoTrump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuphathi yakhe njengalokho esikubona kusenziwa nguDonald Trump, njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu nama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla kuTrump mostly yona lawo a-based on amanga plus lala ama-white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo uTrump nabantu ababhelivayo amangaka awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ungathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngoba belokhu bebambelele kuTrump engumuntu owaluzayo sonke isikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe, siyazi ukuthi i-popular vote akalayo uTrump. So sisi ukubona bazo ama Republicans asizama redistricting of ama districts ukwenzela ukuthi bathole isihlalo eziningi kulowa house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa it's possible ukuthi uzorun uTrump ngoba I think yena uyafuna ukuthi arane. So sokuse emandleni ema Republicans ukuthi bayamnominata yini noma badinge ileader entsha.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 esicingweni esedolobheni le-Reston eVirginia. Asingakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise emthethwandaba ugatsha lwezemithetho ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe kusisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla leZANU PF wayevele ecathangelwa uthi ngumthengisi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.